singathi thina i-economy le isebenzisa i-fuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagetsi akula eneleyo. So abantu abeku-manufacturing, abaku-transport industry, ama-mobile network operators bayefuna i-fuel ukuthi barane ama-generator lokuthi ba-transport izinto from point A to point B. Ukukhwela lokho okwentengo ye-fuel siyakwazi ukuthi kunyanga elandelayo kumbe ezimpili ezilandelayo intengo ziyabe sezi lethwa kuma consumers kumbe ubathengi, ngoba intengo yezinto ezinjenge sinkwa ezinjenge transport even ama into enjenge airtime kumbe idata uzakhwela ngoba ama companies ayabe sithi wona intengo ye-fuel isikhwelile, so thina sokumele singezelele intengo yama-products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokhu okwentengo ye-fuel uzaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi abantu abaningi khathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho, ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa i-fuel. So kulama taxes kumbe imithelo eminingi kakhulu ku-fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungatsho lutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela khathesi ku-international market, ama taxes lawana ayabonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Kwamanye amazwe intengo yamafutha iyakhwela iphinde yehle